Iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe emncintiswaneni weCana Zone 4 libuthelele imiklomelo efika phose iminkulungwane ezintathu 2,958.50, kuthi eleZambia lona libuthelele imiklomelo ephezu kwenkulungwane ezimbili 2,295.50, ikanti eleSouth Africa lona lithole imiklomelo efika phose inkulungwane ezimbili 1,939. Loba kunjalo iqembu leSouth Africa yilo eliqede elihlezi phezu kwengalane yemendulo ngemva kokuba abadlali balo bethole imendulo zegolide ezingamashumi amane lantathu 43 ezombala wesiliva ezingamashumi amabili lesithupha 26 ukuthi ezombala wethusi zibe lichumi 10. Kundawo yesibili engalaneni yemendulo kule qembu leZimbabwe lona elithole imendulo zegolide ezingamashumi amabili lantathu ezesiliva ezingamashumi amathathu lesikhombisa kuthi ezombala wethusi iqembu leZimbabwe lithole ezingamashumi amathathu lathoba munembili. Ekhuluma lentatheli ekufikeni emaphethelweni kwemidlalo yeCana Zone 4, umphathintambo wogatsha lwezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokudlala elikwenzileyo.
These results are very good for Team Zimbabwe.
Ama results lawa mahle kakhulu sikhangele ilizwe leZimbabwe. Benze kuhle kakhulu lokhe saba yingxenye yeKhana. Mina njengomphathintambo obona ngezemidlalo umsebenzi wenziwe ngalaba bantwana ungijabulise kakhulu.
Omunye wabadlali abadlale indima enkulu yokuphumeleleni kweqembu leZimbabwe nguntombazana osakhulayo uRobin Lee, yena othole imendulo zegolide ezinhlanu.
Kuyangithokozisa kakhulu nxa igama lami liphakanyiswa, njalo ngilethemba lokuba laba bancane kulami bazakhuthazeka nxa bebona ngiqhuba kuhle njengoba lami ngikhuthazeka nxa ngibukele uKirsty Coventry.
URobin Lee uhlala elizweni le-Australia, njalo uthi ngaphandle kokubhukutsha ufuna ukuqala izifundo ezokuba ngumongikazi. Kucelela abafana, omunye wabadlali abaqhube kuhle nguLiam O'Hara, yena othole imendulo zegolide ezine, njalo othi ukhuthazwe kakhulu ukubhukutsha phambi kwabasekeli bakhe njengoba esehlala elizweni leSouth Africa.
It's really nice to
bekubuhle ukuthi ngibhukutshe ngisekhaya ekunabasekeli abaningi, njalo kutshintshe kakhulu ngoba kungenze njalo kwangikhuthaza ekubhukutsheni kwami.
Ilizwe leMauritius liphutshelise endaweni yesine engalaneni yemendulo, kuthi eleKenya belikundawo yesihlanu. Kundawo yesithupha kulelizwe laseBotswana, kuthi endaweni yesikhombisa kule qembu leMozambique. Iqembu elimela ilizwe leNamibia liphutshele kundawo yethoba munembili, njalo ngaphansi kwalo kule qembu laseUganda eliqedele kundawo yethoba munomunye. Endaweni yechumi kutholakala ilizwe leMalawi, kuthi ngaphansi kwalo kule qembu elimela ilizwe leSeychelles elisendaweni yechumi lanye. Iqembu elimela ilizwe leAngola liqede lisendaweni yechumi lambili, kuthi iqembu eliphutshe lisemsileni wengalane ngeleTanzania. Ngomnyaka ozayo limidlalo izaqoqwa lilizwe leMalawi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.